Ilizwe leZimbabwe limi manzonzo kungacaci ukuthi kungaqhutshekelwa phambili njani kulandela ukhetho okuthiwa luqhutshwanga kuhle. Omunye wabaqala inhlanganiso ye-Christian Alliance engumgcinisihlalo wayo njalo engumgcinisihlalo we-Association of Evangelicals in Africa, umfundisi Ray Motsi, uthi kufanele kuqale kwaziwe iqiniso ngokwenzakala kukhetho olwedluleyo kungakenziwa okunye kweleZimbabwe.
Ukuthi izinto kumbe ilizwe liyephambili kwelakithi eZimbabwe kathesi kungani kulokujonselana, ngoba kulezinto ezithile ezingacacanga ukuthi kambe lokhu esikuzwayo yikho okuphumileyo yini kukhetho olusanda ukudlula eZimbabwe. Siyezwa ukuthi khona IC abanye bagijima bathi bawinile, abanye besithi bona balobufakazi obugcweleyo ukuthi kabawinanga. Njalo nxa kunjalo kutsho ukuthi khona akula qiniso eligcweleyo ngakho esikwenza. Indaba abantu bengafuni ukuthi kuphume egcekeni, abantu bakhulumisane nxa kulibufakazi kuphume, abantu babone ukuthi kuyini okwenzakalayo.
Ekhuluma le Studio 7 esikhulumele sebandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change, umnumzana Promise Mkhwananzi uthe bayafuna ukuthi kuhlalwe phansi kukhulunyiswane ngalolu daba.
Ama talks aright, ezange ke siyalethini ukwenza ama talks. Ama talks kumele enziwe kulungisiswe ukuthi sivumela into ukhetho lwenziwayo. Asilo khetho ngokuqilibezela nje kwamnangagwa le group yakhe ifazi. Kufuze kube nama talks abe lenjongo yokuthi kulungiswe kuhle indaba zokhetho eZimbabwe, kulungiswe kutsha, kube lokhetho olutsha oluzasupervisewa yisadaki, izeki idilizwe, laba ababekuzeki baqotshwe kochigumba labanye bakhe baqotshwe, kukhethwe abantu abatsha, abantu abaqondileyo abama eqinisweni.
Umnumzana Moses Langa, umgcinisihlalo ohlangothi lwabasakhulayo kubandla leZANU-PF eMatabeleland South, yena uthi ukhetho solwedlula njalo kumele uZulu ahloniphe impumela yalo.
Thina abasakhulayo sibona ngalo kuqakathekile ukuthi abantu ba-respect the 2 million plus votes His Excellency idim nangoka received from abantu beZimbabwe abamvotelayo towards his re-election as president. So we need to respect that and continue ileadership ekhambini ekhona kathesi iye phambili. Akulo esingakutshintsha, abantu basukuma bayavota, akusela okunye okungatshintsha lapho. Okuqakathekileyo ukwakha ilizwe leZimbabwe liye phambili.
Ibandla leZaphu lalo lithi likhangelele ukuthi inhlanganiso yamanyana wamazwe angezansi ye-Afrika i-SADC ingenele. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Msongelwa Ndlovu uthi balembiko abayithumela e-SADC ngalolu khetho.
Thina njengeZaphu sabhalela abe-SADC, sabhalela abe-EU, sabhalela abe-African Union sibazisa ukuthi ukhetho olwenziwa mhlaka-23 August lukhetho olungavezanga izifiso lentando kaZulu. Ngakho-ke sabacela ukuthi baphathise ekuthinini ilizwe libuyele njalo liyekhetha inkokheli zalo kakutsha.
Unobhala jikelelo wenhlanganiso ye-Freedom Alliance umnumzana Nhlanhla Moses Ncube uthi ukukhulumisana yiyodwa into engaphendla indlela enhle eyaZimbabwe.
Into yonke ilungiswa ngomlomo, akudingeki ukuthi abantu baze balimazane kwenziwe izinto ezimbi kuthi kuqedwe lapho ngikhona kusiyahlalwa phansi. Kufanele vele ukuthi kuhlalwe phansi.
Umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa ekhuluma lentetheli izindaba ze-South African Broadcasting Corporation ngeviki edluleyo wazisa ukuthi kuzaqhutshwa umhlangano we-SADC ohlaziya udaba lweZimbabwe.